Yeah, I think i-report le CCE imele yenza umehluko omkhulu kakhulu kundaba yabo Joana Mamombela abanye bakhe. Okokuqala isuka ku-commission eyafakwa nguhulumende and i-commission eyafakwa ngoba ithembakele. Okuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonile. So i-report le iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba amapholisa donse siyalikhuluma kwawo abojwana baphuma ngale labo bekhuluma kwabo. So yona izabuya iphakathi laphakathi yeza yesiphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani. So abakutsho ibona ukuthi babona impawu ezitshengisa ukuthi omama laba badlwengulwa balimazwa batshaya kakhulu, itshengisa ukuthi yinto engabe iliqinisa ukuthi yiyo sibili into eyenzakalayo.